Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7. Ngesonto mhlaka 25 kuNcwabakazi 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, amalunga ebandla le-CCC labanye abalwela ilungelo loluntu balokhu bevalelwe emajele, njalo inhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe ithi kufanele uhulumende abakhulule ngoba bebotshwe beqhuba ilungelo labo ngokuthula.
Kuthiwe babotshelwe ukuthi khona kuzenziwa umhlangano abantu bengasoze bawuphambanise kwephula amalungelo alobo bantu, ngoba umbuzo wokuqala yikuthi bawuphambanisa njani.
Uhlelo lwethu lwezabatsha sixoxa lobazayo osakhulayo.
Ngiyabaza kakhulu, ngibaza ama ingungu. Ngazibaze ingungu lezi ngiba lethuba lokugada lazo ngihambe lazo kobulawayo.
Uhulumende uthi useqinise inhlelo zokuhlola umkhuhlane we-mpox endaweni ezintathu lapho eliZimbabwe elingcelelane khona lamazwe eZambia, South Africa neMozambique. Sonke lezi ndaba lezinye lizasizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi useqinise inhlelo zokuhlola umkhuhlane we-mpox endaweni ezintathu lapho eliZimbabwe elingcelelane lamazwe eZambia, South Africa leMozambique ukuhlolisisa abaloqhoqho labaqubuke isikhumba okuyizibonakaliso ezimqoka ze-mpox. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luphathisana lenhlanganiso yamazwe omhlaba ye-World Health Organization lezinye eziphatheka kulolu daba ukuthi ahlele kuhle imizamo yokwenqabela lo mkhuhlane. I-mpox yona isihlasele amazwe e-Afrika edlula ichumi lanhlanu, ibikwa ayikahlaseli kweleZimbabwe. Njalo kwamanje uhulumende uthi uzaqeqesha abezempilakahle alungise imitshina yakhe yokuhlola lo mkhuhlane, njalo abantu bazahlatshwa ijekiseni yokuwenqabela ilizwe lingayithola. Amalunga ebandla le-CCC labanye abalwela ilungelo loluntu balokhu bevalelwe emajele, njalo inhlanganiso ye-Amnesty Zimbabwe International ithi kufanele uhulumende abakhulule ngoba bebotshwe beqhuba ilungelo labo ngokuthula. Amanye amazwe kanye lamabandla aphikisayo lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sebesole okwenzakala eZimbabwe lapho abantu labo okubikwa babotshwa ngoba kusesatshelwa ukuthi babeqoqa ukutshengisela ilizwe liqhuba umhlangano we-SADC ogqitshwe ngempela viki edluleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wagcizelela ukuthi abantu baziphathe kuhle ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano lo. Amazwi agcizelelwa ngumphathintambo obona ngokwenzakala elizweni, uMnumzana Khazembe Khazembe, losikomitshi wamapholisa uMnumzana Godwin Mathanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Mbusi Hofuzwayo okunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibhethu likaZulu.
Lokulusizi ukuthi iSADC ibuyile ihambile ngilethemba layo uma izinuka amakhwapha ilobuntu ngemva kwalokho okwenziwe isikhulumeli sezana uChris Mthwangwa ukuthi abantu babotshwa ngoba bengelamacala kodwa bebotshelwa ukuthi umhlangano weSADC, iSADC njengenhlanganiso ehlonitshwa eSouthern Africa, bekufuze yona yodwa before any organization, before Amnesty International landline. Ngemva kokukhithwa kwe-statement kule nto okufuze sizwise ngeZimbabwe, isikhulumeli sezano iZANU PF lebandla elibusa iZimbabwe, ukuthi abantu bebotshwe, kuthiwe babotshelwe ukuthi khona kuzenziwa umhlangano abantu bengasoze bawuphambanise kwephula amalungelo alobo bantu, ngoba umbuzo wokuqala yikuthi bawuphambanisa njani. Kodwa ukuthi namhlanje sokukhuluma ezinye inhlangothi singekezwa iSADC kuyadanisa.
Siyabona njalo
ukuthi amazwe amaningi omhlaba lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lazo sezeke zethula umbiko zikhonona ngalokho. Ubona ingani uhulumende uzalalela yini kumbe vela kuphathisi lokho?
Ngikhangelela ukuthi yebo kungadile ukuthi bakhululwe, kodwa bazakhululwa ngoba uma ulandela istatement sika-Chris ukuthilo ukuthi abantu laba kababotshwe bengelacala lamanje ukuthi ubopha abantu ungababambanga besenza icala ubavalele okwezinyanga ezimbili ngokuthi ucabangela ukuthi abantu laba bangenza ukuthi mbona ngazathi akuqondanga uyephula ilungelo labo. Njalo eZimbabwe sililizwe ukuthi ayi-constitutional democracy. In practice laloba kuyi-dictatorship, but constitutionally kufuze abantu ma bengasuthiseki ngendlela abaphethwe ngayo bebonise uhulumende abalalele. Ubaba lo ophethe amandla siyamkhumbula ngemva kokuvela konke ku-exile wathembisa abantu. Singathi akuthembisa abantu ngalokho osokusenzakala, wathembisa abantu amanga ngoba wathi uzatonta ilungelo loluntu, abantu bazaba la malungelo ukuthi bebonise lapho bengasuthiseki. So ukuthi namhlanje nje abantu bangahlala phansi bethi sicabanga ukuthi ufuzwayo namhlanje uyayenza so sokungcono senze so itsika mtanda politics, mbona ngazathi ku-constitutional democracy besingakukhangelelanga especially ku-civilized society. So yona leyi izane yanamhlanje ayesithi yena izaba lo mehluko kwekamgabe, hayi mbona ngazathi leyi isiwesi kule kamgabe ekuyikuthi besingakukhangelelanga ukuthi abantu bengabavalela ejele bengenamacala lesikhulumele sakusiye kwenza amaphutha.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okumhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhitshi likaZulu obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ngiyasilitshiye ezandleni sikaThabo Kancube okwesikhatshana esethulela ezabatsha.
Ngiyalamukela kusigaba sabatsha, igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Mhlupheki Dube oyinyama yendlovu owenza umsebenzi wokubaza.
Ngiyabaza kakhulu, ngibaza ingungu ngesilungu kuthiwa ngamadrum. Ama-drums ngesilungu, ngesintu izingungu, yizo engizibazayo. Ngazibaze ingungu lezi ngiba lethuba lokugada lazo ngihambe lazo koBulawayo. Ngingafika koBulawayo laphana sengisazithengisa. Nxa sengizithengisa koBulawayo imali yami isuka ibe phansi ngendlela engiyabe ngikhangelele ngayo, ngisuka ngingasayenelisi ukuthi ngithole imali eyabe iqondile ngokuchaja kwami nangendlela engiyabe ngiyenze ngayo. Amakhastoma yiwo angani ayangishotela.
Yikuyini okwenza ukuthi likhethe umsebenzi lo okubaza njalo la kufundela ngaphi lokho?
Kubaza ngakukhetha ngisesesikolo. Okwayenza ngaqhubeka ngakho kubaza ngathi sengiphutshile isikolo grade 7 sengiswele imali yokuthi ngiye phambili ngabuye ekhaya lapha, sengisekhaya lapha impilo yayala uduko lwatshinga ngamandla lusiya phambili. Ubaba lomama vele bese bengasikho ngaseniso sikhathi sababhubha. Ngaqalisa ukubaza izimtini, ukubaza izimpehlo ngemva kwakunapho ngasembaza ke manje nakakhulu izingungu sengizibaza ngobuningi. Yikho kwangenza ngathanda ukubaza ngakhetha konokho ngoba kokungela ngenye indlela into eyayingangiphilisa ngaseniso sikhathi.
Ukubaza kungani kuyangenelana ke lapha le ndaba zamasiko, ukulondoloza amasiko esintu kanye lomculo. Yikuyini elingakutshela abatsha libakhuthaza nje ngiyokulondoloza umculo wesintu kanye namasiko?
Ukubaza ingungu kusesikweni, kusemdabukweni. Ngakho-ke manje engakutsho ngalaba abakhulayo bonke ngithi abakhangele kakhulu imisebenzi yezandla, ngoba imisebenzi le yokubaza njengokubaza ingungu konokho engikwenzayo. Izinguma ziphuma kunapho, abathanda ukuhlabela baphuma kunapho, abamasiko baphuma kunapho yonke imisebenzi yezemvelo iphuma kunapho engungwini naleyo ngokukhala kwayo kuyiqoqoda phezulu yabe isitsho inguma. So ngithi bonke abakhulayo bonke ababe bekhuthalela imisebenzi yezandla abakhangele emsebenzini yabo yezandla kuvela impilo yabo eyaphambili ngemisebenzi yabo.
Abangafuna ukuthi balixhume bathenge labo ingungu lezi bengalixhuma njani, njalo yiluphi usizo elingayoludinga kubalaleli?
Abadinga mina bangangixhuma kwina le inamba 077 60 23 250. Ngiphinde njalo 077 60 23 250. Lesifiso sakhe sokungcedisa engangcedisa ngemtshina wokugibha lezi ingungu lezi, ngoba imisebenzi onguyenzayo ngisebenza ngezandla angezinsimbi njenze kokugibha ngesandla. So ngiyakubona ukuthi nxa ingagibha ngemtshina, hayi ngingagibha kusiba ngamandla kube kuningi kakhulu, ngisize umhlaba wonke, ngoba kuyabe sokusiba sokuphuma sokusiba kuningi kakhulu.
Amazwi enu elingawashiyela-ke abalaleli be-Studio 7 namhlanje ngawokuthini?
Asikhuthaleni emsebenzini yezandla. Izandla lamehlo esakuphiwayo lokhu ngumbaba osezulwini wasiphela ukubana khona sikwanise ukusebenza sizincedise empilweni yethu. Konke esikubonayo okwemvelo kuncedisa thina empilweni yethu. Ngithi kulaba abatsha, abantwana bonke abakhulayo emsebenzini lo ngiwenzayo, bewukhangele befunde. Abadinga ukufunda bedibe endingekweni le inamba bengayikeli, yabafundisa sisiya phambili ukuze sigcinane empilweni sibe kwazi lapho esiya khona.
Kusigaba sabatha namhlanje besixoxa lomnumzana Mhlupheki Dube owenza umsebenzi wokubaza. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Ngutaba Kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele Israel seliqinisa inhlelo zokuhlasela iningizimu yeLebanon okubonwa ngabaningi njengokulwisana leHezbollah. Iqembu leHezbollah lona lithi selidubule ngama-rockets angamakhulu namakhulu liphindisela ukuhlaselwa lokho labulala lomholi webutho le-Israel eBeirut ngenyanga edluleyo, kubika abezindaba be-Associated Press. Isiphathamandla seSudan u-Abdel Fattah al-Burhan okhokhela ibutho njalo osebusa kulelo lizwe izolo uthe uhulumende wakhe kasoze aphatheke kwinkulumo zokulondoloza ukuthula lalabo abalwisana labo abe-Switzerland abe-Rapid Support Forces, esithi abaza kwenza ikulwa okwamalanga alikhulu kulokuthi bayikhulumisana eGeneva. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika-Gibbs Dube esethulela isiphathelane lamasiko.
Sigcina masiko wethu, owenze isizwe. Sigcina masiko wethu, sigcina masiko wethu, sigcina masiko wethu, owenze umandla.
Siyalamukela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Zimba uGibbs Dube ngilapha eWashington DC. Namhlanje sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulilani Lobhengula owakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba yinkosi yamaNdebele. Baba Khumalo, sawamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Ye, namhlanje sibili sitshaya indaba engani yasinda, indaba yokuthi kulabantu abakhahlanyezwayo abesentwini kumbe ngithi abasendebeleni labakhona ngapho kwele South Africa. Kambe abantu sebakhohlwa ukuthi abantu laba badabuka ngaphi njengoba phela sewazi inkaba yabo iKwaZulu khona ngathi.
Uma abantu bebhala i-history, umlando, abantu babhala, emfethu wabhalwa ngabanye abantu awubhalwa ngayithi. Abantu be-South Africa iningi labo abazi lutho ngaleyo nto. AmaZulu ayazi kodwa amaZulu akuphi ale phansi etelo kuzenzo kwaZulu awakho la eGoli ngokuhlupho kakhulu lulapha eGoli la kwezinye indawo ophitoli
kubanjwa njani nxa kunjalo baba Khumalo
2 August last year sasikhona le kwaZulu 11 May lonyaka besikhona le futhi kwaZulu sisitho sithi thina hayi sikhulumeleni phela ngoba akuzonkaba kuphela ukuthi inkaba zikamzilikazi ilapha eSouth Africa kodwa izimpi umzilikazi azilwa evikela iTransvaal yonale ziningi kakhulu evimba amabhunu la ukuthiwa ama-Four Tracker ayiwathatha umhlaba kamzilikazi
pho kumele kuvezwe njani konoko
Mthemboi ukuthi imedia siyabonga nje ukuthi lina liyazikhava lezi zinto kodwa ke imedia ayicontrolwa isikhathi esiningi ngabantu abangasithi bese bekhetha ukuthi kukhulunywa ngani kungakhulunywa ngani ngoba yona le mpela yokuthi umzilikazi walilela leli lizwe leSouth Africa ayiyabandezelwa Mthembo iyabandezelwa bese sikhonjwa ngabanye abantu abaziwayo umdabu wabo ukuthi ukude le basibiza ama-foreigners la elizweni elalolo ngoba bamkhulu ukubulawa kwa-Elvis Nyathi kwaba buhlungu kakhulu ngoba ukhokho wakhe walilwela leli lizwe kodwa ayebulawela ukuthi kala passport ngibone ngani ukuthatha nje ukufundiswa kwabantu Mthembo but asilayo iplatform yemedia i-SABC kunje nje ukuthi uthole nje uyechaza hayi kuyimvela kancinye kuzima ukuthi ukwenzakale
ye njengoba silinika ithuba kanje ukuthi likhulume ngakho akukhulume sibili utsho ukuthi pho kumele abantu batshelwe njani iqiniso ngakhona
Mthembo iqiniso elihle ukuthi umuntu omnyama nje sesizeyisisile sesenze ezinye izizwe zisibukele phansi ngikhuluma ngokuthi e-Europe iseyise e-Europe kule European Union abantu bayahamba nje amazwe wonke kungelankinga kodwa thina siyabulalana akwehlisa isithunzi sethu kakhulu njengabantu abamnyama ngike ngayikhuluma linto besesikhukhuni isikhukhuni ile duze kwasePolokwane ngathi yeli nabantu liyalilenzondo ebantwini bakithi kanti kubangwani yikwa ke Mthembu into ekhona mpela ukuthi abantu kumele bakwazi ukuthi umuntu omnyama sasivele siphilisana kungela amabhoda amhlophe sazondana lawo kodwa esingazifaka wona kodwa ke lokho kokuthi mpela ilizwe leli lalelwa ngoba bamkhulu ukukhuluma phela phela sibatshela bonke abantu ukuthi selelungelo obabamkhulu balilwela leli lizwe behlulwa ngamabhunu ngoba bona babephethe izikhali ezingcono kulezethu manje ukuthi namhlanje bese sidudulwa sithwaliswe zima hayi akufanelanga kodwa ke ama-politicians yiwasi disappointayo Mthembo ngoba ama-politicians ungani kususwe umlungu kwafaka umuntu omnyama kodwa waqhubeke izinto engaqondanga kanti thina njengamakho ebukhosini leyo nto sifuna ukuyiqinisa mpela ukuthi kumele ilungiswe ngoba kayiqondanga
ye kodwa ungaqondiseka yini ngamaphitshana kona
yebo Mthembo siyaxhumana lamanye amakhosi siqala kwaZulu siza kuya kwaNdebele uyazi kwaNdebele Mthembo sesecabanga ukuthi kungcono sithumele laba abathathwa kwaNdebele abasekhaya babuye bona bazechaza ukuthi umzilikazi abathathanga lapho abenze izigqilile so mhlawumbe kuzabalula ukuthi ke sixhumane kodwa zonke izizwe impela siyafisa ukuthi sidlelane lazo sihlalisa nje ungelalo udlame so ukuxhumana lamakhosi siyakwenza Mthembo siyakwenza kodwa ke akuhambi ngesiqubu esisifisayo kodwa siyaqhubeka sikwenze
ye siyakuzwa kakhulu ke lo ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo uba inkosi yamaNdebele siyabonga kakhulu Khumalo ungathenga kusasa bakho
ngiyabonga la Mthembo thank you
ye walamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke leli lami umthembo zithembayo uGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngeviki ezayo
luyalandela uhlelo lwezokholo sinontungameli Inkomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla
sengolunye njalo osuku isihlobo zinkosi ezithandekileyo lapho ekumele sivuselele imoya yethu phakathi kobunzima lobo bukhona ungathi uyabala izindaba zomhlaba ingabe uzibona kuthelevishini uzizwe ewayilesini uzibala efonini yakho uzizwa ngemilomo yabanye abantu ulalele ngendlebe zakho iindaba eziningi kulezi nsuku zikhathalisa imiphefumulo yabaningi abantu bagcine sebephonga ukulalela ngobana indlebe kayincitshwa la mehlo kanganifa abona kodwa ingqondo isuke idungeke kakhulu ngobana kukhanya umhlaba lo usuwalahlekelwa isiqu sokuphila esiluthando sibalileke laphana ke sisehlukana encwadini abase Corinthians bokuqala esahluko 18 sabala verse 1-2 ukwenzela mhlawumbe laba ababengalalelanga basebedibele kufundeka kanje verse 1 noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha ngingenalo uthando ngithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo verse 2 noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi wonke noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho amazwi lakakhethi kakhethi bani ilizwi lenkosi thambo lenyoka hlaba elimzondayo nxa ulizonda kodwa liza kuthinta kuphela nxa uthe walizwa walalela lapha ke siyaqhubeka nendaba yothando umhlaba usulahlekelwe luthando kunzima kulukhuni ngisho lasemndenini emakhaya labehlezi khona uthando sokuyinto emangalisayo ukuyithola abantwana labazali uthando kalusekho mhlawumbe lo wakho umuzi unjalo akuhlaliswana kuhle lapha ekhaya akula kuxolelana lanxa umuntu azathi hayi ngiyaxolisa I'm sorry ngesilungu uzabe uyaphinda ayekwenza khonokuyana ngobana amagama aphuma emlonyeni engasuki enhliziyweni kodwa ke uyatsho lapha ke uPawuli ekhuluma ngokuthi abantu kuverse 2 bangaprofeta bakhuluma imfihlakalo zonke bachaze lokhu lalokhu babe lolwazi lwezinto eziningi sengitsho labanye abantu bayakholwa okwedlula abanye ukholo olungaphakamisa lezintaba uthi kodwa nxa ungelathando akusiyo nto yalutho indaba yami ithi lowo lalowo umuntu ophilayo kusukela komncane kusiya komkhulu akukhathalekile ukuthi ulesikhundla bani banalo thando kulezi nsuku kwelakithi abantu bayakhala uthando ungathi selwanyamalala sizwa kuthiwa abantu bayahlukunyezwa abantu benziwa lokhu lalokhu ngenxa yokuthi uthando kalukho uthi akhangela eminye imfanekiso uzibuze ukuthi kambe kunomuntu lesihluku olenhliziyo ayifakwa nguNkulunkulu omele iphuphume uthando ephuphuma bunyamazana obungaka abantu sebaphenduka baba izilwane abantu impilo omunye vele kabayishaye mkhuba abalandaba basakhathala ukuthi omunye umuntu uzwa njani yikho lokhu okuswelakala kothando kubangela ukubana abantu babe izigebengu kuze kuthi labaphathi bethu abakhulu ezigabeni ezithiyeneyo emabandleni emsebenzini emawadini labe sihlala khona sengitsho laphezulu enqongweni amazwe atshiyeneyo labo okumele bashumayele uthando bashumayela inzondo le mabandleni siyakubona abanye abantu bavula imilomo bakhuluma izinto ezizilayo ngoba uthando kalusekho uthando selwasuka entliziyweni zabaningi lwaya eziswini zabo izisu zabo yinto seziqhuba izenzo abazenzayo asikhuleke baba thixo engcwele sicela uthando lweqiniso sithandane ngemndeni sithandane njengomphakathi sithandane njengelizwe ngojesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Nkosi Mkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga ntungamile Namhlanje kwezemidlalo kuyona le viki eswatshisa sibanda uxoxa lomdlali wakwaba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders lelesizwe lamaWarriors uJoel Luphahla uqala ngokusipha impumela imidlalo yeCastle Soccer League emdlalweni edlalwe kumpela sonto.
Wodi viki imidlalo yePremier Soccer League ihambe kanje ngezi platinum lewange umdlalo wokudluliselwa phambili ngoba inkezi ibidlala umdlalo wenkezi yeCup Champions League lapho ke idlala leqembu leManyema eleDRC. Simabhora 1 Bulawayo Chiefs 0, Herentals 2 Green Buffaloes 1, Arsenal Movers 0 ZP Karibu 1, Chicken Inn 0 Hull 0, Chekutu Pirates 0 Yata 2, Pikita Minas 1, Platinum 0, Caps United 1, Manika Diamond 0, umdlalo phakathi kweDiamond leTel 1 vesele phambili ngoba iDimbare ibidlala iNkezi yeCAF eZambia lapho eze 0-0 neZesco United kulandela ihlandla lesibili okwenze iDiamond dlile phambili kusigaba sesibili ngoba yanqoba leli qembu nge-1-0 kuhlandla lakuqala eBotswana. Kukanti ke DRC umdlalo wakaphumi ke phakathi kweqembu leNkezi Platinum lale Maniema eDRC. Namhlanje lo Joel Luphahla umdlalo wakadlala iqembu leHighlanders.
Mina ngizalelwe eTsholotsho 1977, 26 April, Luphahla, ntombazane yakomkhwekhu waseGwanda. Uzelwe yilabo sisi bami abathathu foethu oyedwa. Sikhulile nje eTsholotsho.
Wasuka eTsholotsho sisiyafunda koBulawayo lapho aqale khona udlala ezenguqu.
Ndi-Los K Primary School, grade 1 nazingaso, grade 7. Asensuke Los K bengifundela kusikhumbuzo panda. Kusikhumbuzo panda ngumza wami, Salong Antoine. Sasuka lapho safunda saya eKeyfort, form 1 nazaqeda form 4. eKeyfort. Ngithesesuka-ke lapho eKeyfort. Bengadlali kakhulu ibhola eKeyfort. Bengidlala kuphela iprimary, primary. Bengidlala kakhulu, bengidlala kuma-juniors aweZimbabwe Saints. Sidlala nabo-Kitilunga, nabo-Mzondion Gaza.
UJoel wayengafuni ukudlala inguqu ngoba wayelesiphiwo sokugijima. Kwenza kauthi-ke agcina-ke sesiya-ke eMzansi lapho afika abiselwa emuva wathiwa buyela ekhaya jo.
Senze athletics, was one of the best in 200 meters, 200 meters. Ngasisuka-ke sengiqedile u-form 4 ngayiTsholotsho. Ngithe ngifika eTsholotsho ngasenza amalami njengabanye abafana ukuthi ngiye egoli. Nalapho bengakazi le passport. Endabeni ngiyigole sahamba ngakuhle. Yaba yindaba yenze ukuthi angifika nje ngilenda nje bahle bangifaka kukumbakumba bangiphendulisa.
Ekubuyeni kwakhe siqothwe eMzansi uDubai wadlala iThembu leTsholotsho lapho adotshwa khona yi-Highlanders.
96 ngihlala kumadonesi. 97 umadinda wathi ezivakatshele nje eTsholotsho ezothengisa iy'khabishi zakhe, ibhizinisi zakhe, ezenzela ibhizinisi yakhe. Wasengibona ke ngidlala anithina ngabona. Wasengizikhonina-ke ku-Highlanders siqeqeshwa ngu-The Late uRaman Gumbo. Lo-The Late maphepu e-Nestis Fund. Mina sengidecide ukubuyela ngiyedlala ku-Saints. Ngadlala ku-Saints I think 3 months.
Emdlalweni kwakhe kubhoza wanqoba leqembu lakhe bathatha inkezo zonke eziningi waze wabizwa kuqembu lesizwe lama-Warriors wagcina siyadlala eDubai okwamanje sekuncedisa uqembu ledala ngoti abaqelela khona ngimele sizwe 7 igama lami eza Jesus Banda.
Lamlela ndwandweni,
lamlela,
lamlela ndwandweni,
lamlela,
lamlela mshweshweni,
lamlela namba wafuke mbula.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo weStudio 7. Lilami uNokuthaba Dlamini loAlbert Ncube. KuStudio 7 silethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. iStudio 7 ngeyakho.
Yebo ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC labanye abalwela ilungelo loluntu balokhe bevalelwe emajele njalo inhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe ithi kufanele uhulumende abakhulule ngoba bebotshwe beqhuba ilungelo labo njalo konke bekwenze ngokuthula. Inkampani ye-Zesa Holdings ithi ukucitshwa mahlayana kwamandla amagetsi kusukela ngolwesine olwedluleyo kubangelwa kungasebenzi kuhle kwemitshina esitishini sika-Unit 8 eWange. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela lisibambe njalo ebulenjini ku-VOA ndebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.